izibandaba lamhla ke sikhangela konoku kwenzakala ke kobulawayo siyakwazi ukuthi kulokuxokozela sibili okunye okumangalisayo siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhalane omkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wokwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sikameya umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokhu akwenziwanga kuhle siyabona njalo le bandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle kwasekusithi-ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu omunye silayo lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi baba Nyathi siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Gift
ye so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu kulokuxokozela okuthize umbono wakho umengaphi
amakhansela la akhona kobulawayo kathesi into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashike labo yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies kuma-wards lapha bakhona kodwa idolobha leli nelama-ratepayers afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa bathole ama-services abawabhadalelayo kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi
singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela kuyalungiswa njani udaba lolo
abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni nxa besehluleka ukukhangela imbali yedolobha leli babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo uzulu wakobulawayo ulelungelo lokuthi kabasuke
pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka njalo nxa sikhangele sile udaba lolu lungani phela songenele phela i-local government phakathi
kwenye indlela ziningi okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kuyini abaza kuthi kwenziwe njalo kuzakumela okwenziwayo kube yilokhu okufishwa yizakhamizi zakobulawayo
singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo yikho ela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale
uyabona gift into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo yikuzihlonipha yena yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangcozi efana lalo uzama ukunitshela ukuthi umeya esesekhona bebengagxoxi ngodaba lolu balulungise basitele thina sonke abahlali khonapha nginje so angilandaba lo Town Clerk angimazi angilandaba lokuningi okungabe kusenzakala ngaphakathi engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo asho ukuthi besempongukubona sokudalwa into edala ingxaba ngcoza lokungahlaleki kwedorobha mina kuyimi ratepayer
ye sifakele-ke awukugcina khonapho-ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiyaphambilini kumele kwenziweni wafishala sibili
okufanele kwenziwe amakhansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona
ngithathele ithuba ukuthi mboke ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho sixoxa khona lezakhamizi ezijiyeneyo zakobulawayo tiyani indlebe lizizwele.